umongameli ngangilalelisisa ukukhuluma ukuthi kumele sikhulumisane. Indaba le yayikhona ngingathi iminyaka engxenye isikhombise edlulile, kulokhu kukhulunywa ukuthi kuzamele kwelinye ilanga omunye umnyaka khangele indaba yokuthi silethe imali yaseZimbabwe. Kodwa iyabisi kumele leyo mali iphathwe ngendlela eyenza ukuthi abantu babe le-confidence emalini yona leyo, ukuthi abantu nxa beyisebenzisa bayisebenzise bebona ukuthi ukuphathwa kwayo iphathwa ngendlela engafananila lokhuya eyayiphathwa izindola leyana iminyaka leyana
2008. Kuyenzwa njani?
Kuzayenza, uyabona into eyenza ukuthi imali abantu bayithembe, ngithi ukuthembakala kwemali bayisebenzise bele themba. Kumele uhulumende nxa eyisebenzisa yena ayihloniphe. Laphana asiyihloniphanga imali ya ngoba ngenxa yokuthi sasiprinta amali ama-billion sisenza esikufunayo, kasizange siyiphathe ngenhlonipho. Uhulumende wethu kumele ayiphathe ngenhlonipho imali le, engasebenzisi imali angelayo, asebenzise imali anayo, okuthiwa yi-budget surplus, nxa sikhuluma ngokomkhono. Nxa uhulumende engayisebenzisa ngendlela engatshengisiyo ukuhlonipha kwemali, ukuthi imali yithi nxa siyibambe ukuthi ibe le-value, sibe lethemba kiyo, kuzamele uhulumende wethu ayiphathe ngendlela. Uminister uProfessor Mthuli uyasithembisa thina ukuthi hayi, lokhuyana okwakusenziwa laphana kusoze kwenzakale njalo. Ukuthi siyabe silokhu siletha imali, sifake imali, yikho okwenza ukuthi imali ingabi levali. Nxa kulokhu ithelwa kuphela, ithelwa ingena, belokhu beprinta imali leyana, yikho okwenza ukuthi imali ingabi lethembo.